So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 24 Nhlangula 2021 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngivumelana lakho ngoba iCovid-19 ligciwane elibulalayo esibili simpilo yabantu iqhakathekile kwedlula ukuthethwa kwamacala.
Umsebenzi umisiwe emthethwandaba emadolobheni leziqintini ezimbalwa elizweni ngemva kokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kula madale.
Umnyaka ka-2019 i-council iteste kanye yatesta izibholane ezingu-176 kezu kwezibholane ezingu-350 okwenza about 50% kuphela yezibholane ezitestiweyo.
Iningi lezikotsho zakobulawayo zibikwa zilamanzi angahlanzekanga njalo angalungelanga unathwa ngabantu. Ibandla le-MTC Alliance lithe liphakathi kokuphenya ukungazwisisani esigabeni salo kobulawayo lapho okulamanye amalunga abikwa esebenza lebandla le-MTCT. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsebenzi umisiwe emthethwandaba emadolobheni leziqintini ezimbalwa elizweni ngemva kokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kula madale. Abe commission ebona ngezemithethwandaba elizweni, abe Judiciary Services Commission of Zimbabwe bamise umsebenzi emadale emadolobheni agoqela eseKariba, Chinoyi, Karoi, Pindura, Mutare Magistrate Court, Le High Court lamanye ngemva kokuba kutholakale abantu abafika phose amachumi amabili, 20, bele gciwane le coronavirus emthethwandaba eyehlukeneyo. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Embikweni wabo abawethule enkundleni yokukhulumisana noZulu ekulenjini eTwitter, abe-JSC baveze izizathu ezibafuqe ukuba bathathe lelo nyathelo. Isiphathamandla se-JSC esingathandanga ukuthathwa amazwi, unkosikazi Bianca Makwande, ugcizelele umbiko olotshwe ngunobhala uMnumzana Walter Chikwana esithi lelo nyathelo lithethwe ukulondoloza impilakahle yezisebenzi zemithethwandaba kanye loZulu jikelele. Uthi njalo lelo nyathelo lithethwe ukuze bathole ithuba lokufafaza imithi kanye lokulonda abangabe bethe babaseduze kwabantu laba abatholakale bele COVID-19. Omunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu uMnumzana Pride Mkono uyalincoma leli nyathelo elithethwe ngabemthethwandaba.
Ngivumelana lakho ngoba iCovid-19 ligciwane elibulalayo esibili simpilo yabantu iqhakathekile kwedlula ukuthethwa kwamacala.
Kwasekelwa nguMnumzana F.E. Dlela Ncube. Omunye njalo wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu.
Kule ngozi enkulu ukuthi isifo se-coronavirus lisengagcwala indawo yonke libulala abantu abaningi kakhulu okwedlula labo eselibabulele ngalesi sikhathi. Kudingeka indlela ezihlakaniphileyo zokuvikela lokho, indlela ezizafundisa abantu, zicebisane labantu ingozi ekhona, njalo kwandiswe ukuhlatshwa kwabantu ngokuba imithi iyashota. Kudingeka abantu bahlatshwe, bafundiswe ngaleyo ndlela bazavikeleka.
Enye ingcwethi kwezempilakahle eyisiphathamandla zesibhedlela Sempilo Central Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya uqhubeka exwayisa uZulu phezu kwengozi ilizwe libhekane layo ngaleli hlandla lesithathu lobhubhane lwe-COVID-19.
Yikho siyaxwayisa ukuthi linanzelele kakhulu mahlabe zulu khonokho ukuvikela ngakho umkhuhlane lwe-coronavirus esihlala silitshela ngawo yikho kuqakathekileyo. Abaningi siyaxwayisa ukuthi lihlale phansi lingatshoni lihamba lisiyahlangana labantu ligeze izandla njalo lingavumi ukuthi lihlangane lomuntu ekhipha amakhala liphefumulana laye ligqoke ama-face mask kuye kuqakathekile ukuvala amakhala lomlomo.
Ukhuthaza abantu uDokotela Ngwenya ukuba behlukane lomkhuba wokubuthana noma kanjani.
Lapha abanompola khona abakhulu lapho eliya behlangane khona emachechi kumbe lisenza emchado siyaxwayisa ukuthi lingakwenzi khonokho bantu bakithi. Nanxa lapha kusiyabekwa abantu lihambi lingahambi libaningi lilandele konke isinqumo esafakwa nguhulumeni.
abejesi bathi bonke abafuna ukusa indaba zabo emithethwa ndaba abagoqela amagqwetha kanye lozulu jikelele kuzamele benze lokhu ngokuxhumana labo registrar president magistrate osherif kumbe umsekeli kamaster of the high court njalo uzulu uzokwaziswa ngenombolo zabo zencingo zokusebenzisa ukubathinta ngazo abejudiciary services commission bathi basalindele ukucetshiswa ngabezempila kahle ukuthi kuthiweni kusiya phambili ngale ndaba kubhubhe umuntu oyedwa ekutshoneni kwelanga la izolo ngolwesibili phakathi kwabangamakhulu afika phose ayisitshiyagalombili abatholakale bele COVID-19 ndawonye sebesedlula inkulungwane ezingamashumi amane 43,480 asebetholakale bele gciwane leli elizweni selokhu laqhamukayo ngomvimbitho wanyakenye emazweni omhlaba ogoqela iZimbabwe kuthi abafika phose inkulungwane ezingamashumi amane 37,477 kungabasilekiwo kunje sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 715,056 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala eye-COVID-19 vaccine eZimbabwe jikelele njalo sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane lengxenye 451,793 asebehlatshwe ijekiseni yesibili ngimele istudio 7 ngiseharare ngingumevis gama
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu yeMathebeleland Institute for Human Rights yethule umbiko oveza ukuba izikotsho eziningi zakobulawayo zilamanzi angahlanzekanga njalo angalungelanga unathwa ngabantu. Abenhlanganiso le bathi bathole ubufakazi obuveza lokhu kumphumela yophenyo olwenziwe ngumanisipala. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ikhansili yedolobho lakobulawayo ibhekane lodubo lokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo isikhathi esiningi osokusenza izakhamizi zeminye imizi yaleli dolobho ibhekane lohlupho lokuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo. Umqondisi weMathebeleland Institute for Human Rights, uMnumzana Khumbulani Maphosa, uchasisa kabanzi ngombiko ophathelane lamanzi akobulawayo.
Ngonyaka ka-2019 ikhansili itheste kanye yathesta izibholane ezingu-176 phezu kwezibholane ezingu-350 okwenza about 50% kuphela yezibholane ezithestiweyo. Kuzo nalezo ezingu-176 ezingu-33 zakhona zitholakale zinalokho okuthiwa yi-coliform bezi-contaminated zingcolile, kukanti ezingu-4 zazo zitholakale zile fecal coliform okuthi ukuthi yingcekeza yangasese.
Ngomnyaka ka-2020 ubulawayo ubhekane lodubo lwamanzi olukhulu ukwedlula eminye iminyaka okudale ukuba abantu babanjwe imikhuhlane yesisu isikhumba kuthi abanye balahlekelwe umphefumulo. UMaphosa uqhubeke esola umanisipali wakobulawayo ukuba akenzanga umsebenzi wakhe ngokupheleleyo.
Ngomnyaka ka-2020 ngesikhathi lapho abantu akade behlupheka khona ngamanzi batheste izibholane ezingu-23 phezu kwe-350 hathi Bulawayo sithi kansili kalinayo i-evidence ngokuthi lithi lona lina emanzi asezibholaneni ahlanzekile. Kutheste izibholane ezingu-23 phezu kwe-350 kufana lokuthi kawukaqali.
Isakhamuzi sakobulawayo inkosikazi Nokuthula Mafu uthi bona emzini abahlala kiwo amanzi bayawathola kodwa aba lephunga.
Amanzi abuye engcolile sibili kwezinye izikhathi vele abuye ezinukela ubulongwe ngapha ibhili buyikhwelile.
Kusenjalo ikhansili isithe yavalela abantu amanzi ngesikhathi ilungisisa isitichi samanzi esadubukayo esencema reservoir sona esithela esethuli reservoir. Umabhalani wekhansili yakobulawayo uMnumzana Christopher Dube uthi ukuvalwa kwamanzi kuqale ngomvulo kuyaphela ngolwesihlanu emini yantambama, ethi indawo eziyabe zingelamanzi yi-Esigodini, iMbizo Barracks, iFortune's Gate, iSelbourne Park, iMahatchula, iWoodville, iKingsdale, iLockview, isa Canning Hill, Imalens, Iklenko, Riverside, Waterford, Manningdale, Willsgrove, Ipenavosta, Douglas Dale. Izakhamizi zakoBulawayo zihlala zibhekane lodubo lwamanzi minyaka yonke, kodwa okomnyaka odlule zithi bekuphambili lapho izakhamizi ezike zathola amanzi kanye phakathi kweviki ezimbili kwaze kwaba nganeno lonyaka ngemva kokuna kwezulu. Kodwa lokho ekhona amalokishi angelamanzi anjengePhumula South, iCoudry Park, iNkulumane lamanye. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, nginguAnastasia Ndlovu.
Ibandla le-MDC Alliance lithi liphakathi kokuphenya ukungazwisisani esigabeni salo koBulawayo, lapho okulamalunga abikwa esebenza lebandla le-MDCT. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance koBulawayo, uMnumzana Swithan Chirowodza, uthi ibizo eseliphume lacaca kulolu daba ngelikameya waleli dolobho, uMnumzana Solomon Mguni, obikwa engakaze alugxube emahofisini ebandla okwesikhathi eside. Asenelisanga ukukhuluma loMnumzana Mguni ngalolu daba ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini. Kungqoqo ayiqhubelwa Sithandekile Mhlanga weStudio 7, uMnumzana Chirowodza uphinde walandula imbiko ethi umgcini sihlalo walesi sigaba uMnumzana James Sithole wamiswa umsebenzi okwesikhatshana.
Umsebenzi uqhubeka kuhle, kubuya abantu abaningi ehofisini lapho bezofakaza lokho izikhalazo zabo, betshela laba abavele eHarare. Sathi ukuthi akusibo bonke abavele eHarare, bakhona abanye abavela khonapha emasolobeleni.
Kodwa khona kahle kahle kuyini abakulandileyo, njalo liyavuma ukuthi kulokulwisana yini esigabeni senu?
Ye, kukhona okungani kuyakhathaza amalunga ebandla ukukhokheli kweprovince.
Ama-factions lawo ngesilungu yiwaphi, njalo kungani lokudabukana phakathi?
Ama-faction akula ngithiwa yi-faction. Into ekhona nje yikuthi abantu bathiyana imbono kuyini yini abantu laba asebahamba ebandleni likababa uMontora, abalaba belandela umsubenzi ubaba uMontora kumbe beqotshwe.
Eminye njalo impiko ibisithi umgcini sihlalo uMnumzana Sithole ubesamisiwe kwesikhatshana ukusebenza ebandleni. Liqiniso leli yini, njalo bakhona labanye?
Ubaba uJames Sithole kamswana umsebenzi lapha eprovince. Into ekhona yikuthi bakhona abakhonona ukuthi uba uJames engabe umuntu ophuza ukuxotha laba abantu abahamba kuMontora nakumamumba. Kodwa ikuthiyana kombono akuthi ukuthi xa usele qala yikho lokho okucubungulwa abantu laba asebethunywe i-standing committee ebandla le-MDC Alliance. Sizabona ekupheleni komsebenzi ukuthi bazaphatha njani indaba.
Sikhuluma nje kuyini asebekufumene, njalo namhla kuyini abade bekwenza?
Umsebenzi wabo yikuthi gabatheli thina bona into babuyelezini ezokuthapha amazwi abasebenzisayo nabe cubungulizinda babuye besekretariat yabo ezabiza bhalela lokho abangabe kuphethe angazange ngibutho ngoba bekhulumela athi bathi behambanisa imisebenzi yabo.
Kodwa baningi yini abacatshangela ukuthi bengabe befuna ukusekela kumbe besiya kubandla elikhokhelwa ngoMnumzana Monzoro?
Engibona kungani kuyahlupha ama-formalities kuphela ukuthi benikeze izimali, kungani kuyahlupha ngoba izimali lezi khanya sezananzelele ukuthi kula bantu abanjengaboMeya Mguni abazange banyathele ehofisini susele isikhathi bekhe ukuthi bangene ekhansini ngokuthi ngabe khonapho ebantwini abanjengaboSolomon Mguni ukuthi usalilunga lebandla eninde naye, kungani ukuphazamisa abantu? But bekufunakala phela ukuthi abantu bonke benikeze izimali ngoba umuntu angayela unike inwazi endulo abesesekela amalunga ephathi ukuthi i-fixed policy yabekwa ngubaba uPandirayo ukuthi i-fixed. So abantu bathi hayi umuntu engathengisa hayi kumele anike incwadi ahambe. Besisadinga ukuthi sithole lawo mabizo but ebiphume egcekeni likameya uSolomon. Amanye amabizo lokho sisacubungula.
Lo ngumnumzana Swithan Chirowodza, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance koBulawayo. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inkampani zezindaba AAPTN leye AFPTV zivika ukuba kulabantu bedlula amathumi amane 43 ababhonjwe emkambo esabelweni seTigray ngabacatshangelwa ukuba libutho le-Ethiopia. Zibika ukuba ababona ngezempilakahle babatshele ukuthi abafileyo ngabantu kade bezenzela imisebenzi yabo hhaji amalocaja. Lokhu kwenzakala kulandela ukulwisana okutsha phakathi kwamasotsha akwele-Ethiopia labathi bavikela uZulu eTigray. Umnumzana David Beasley okhokela inhlanganiso ekhangelane lenswelo zikaZulu e-World Food Program uthi kule ndlala emangalisayo kwele Madagascar okulabantu abaningi abamelele ukudla. Uthi okumanje abedlula inkulungwane ezilitshumi lane 14,000 kabasenelisi ukuzidingela ukudla. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika uthi uhulumende wakhe ulwisana nodlakela elizweni leli okulabantu abaningi asebedutshulwe ngemibhobho lonyaka yilabo abahlasela uZulu mahlayana. UBiden uthi bazama ngamandla wonke ukuvimba ukuthengiswa kwemibhobho okungekho emthethweni. Uthi uhulumende wakhe uzanika izabelo amabhiliyoni afika phose amakhulu amane amadola $350 billion okuhlaselwa khona kakhulu abantu.
Kule mbono ehlukene ngokuthi ibandla le-MDC Alliance liguqule igama leli ngoba lingasetshenziswa ngele-MDCT ngesikhathi sokhetho olungenziwa. Abanye bathi kumele kudingwe ibizo elitsha. Abanye njalo ababalisa umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa besithi ngitsho akuqutshekwe kusetshenziswa igama le-elithi MDC Alliance. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Munzura wazise ukuthi bazasebenzisa ibizo elithi MDC Alliance kukhetho ngoba libizo elakhethwa ngowayengumongameli waleli bandla umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai aze alobelane sivumelwano namabandla aphikisayo ayisikhombisa ukuthi bazancintisa ukhetho bemanyene besebenzisa leli gama. Iziphathamandla zamabandla womabili salile ukukhuluma ngalolu daba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ezicubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya endawonye lomnumzana Angliston Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Into yama-MMDC le isitho esisanasana umthado wesitsha. Akusakhanya ukuthi iqanda liyangaphi. Imsila yikuphi angizwisisi vele kahle kahle ukuthi bavele bajongeni ngoba kutshengisa i-confusion esesilayo njengelizwe ukuthi i-opposition yethu is lost direction. Batshona bedlephana bebangezinto ezingelangqondo. Ngicabanga futhi ukuthi uMonzora bayesaba ukuthi bangasebenzisa ukuthi MDC kodwa bazadliwa kanti njalo futhi abazange bahambe bayakuzwa ukuthi amanzi anjani. Kodwa ekuqineni kwakho konke kutshengisa ukuthi izalo-BF silayo kuze kube ntolontolo nxa i-opposition i-BF akathi.
Ngwenya wena uthini ngadwa ngadaba lo?
Yelo liqiniso ngoba lapha umuyi uMorgan Tsvangirai sebhubha sekukhulunywa nge-MDC Alliance. Kwase kufanele ukuthi ukuxabana konke ungazihlanohle kuhle kuphele abantu bahle bavumelane ukuthi hhatshi sesiyi-MDC Alliance okwendulo ngokwenu. So vele uyatshekisa ukuthi abantu akhona vele abakumaqembu la balobuhwaba okuthize ukuthi ungathi wehlulwe kucongress ekubheru sithi sembuni sebenzisa i-MDCT. Usho wona ukuthi i-MDCT ibe ilizwe lakhona liyasipha kukhetho sithi sebenzisa i-MDC Alliance izanu-PF njengoba isifandele iyadile ukuthi basebenzisa ngoba siyazi ukuthi bangavele baye kuzeki besithi bona sefuna ukusebenzisa i-MDC Alliance izeki yabavumela wenze sibahlokoze benze kube confusion ukuxabana okuphambili so kwano tikati saba abantu bathale phansi babona ukuthi bengenzani ukulungisa odaba lalo kungabe le confusion
kodwa ke bona abe MGC Alliance bathi ukuthi basuse ibizo leli elithi MGC kungenza ukuthi bengayenzi kahle kukhetho wena ubona njani sibanda la manje ungathini ngebizo esizwa ukuthiwa bakhona abanye abathi ibizo lakhona lithiwe MDC Chamisa
hayi phela asizisibuyele isigaba lisana ukuthi iqembu elomusazi welizwe liyanikwa ibizo lomuntu kwa khona lo kwakulo MDC Tsangirai kwakhanya ukuthi lokho amabizo lokho engena abanye bafaka MDC 99 hayi impilo eqondane labantu bezimbabwe ayisiwo impi yomuntu oyedwa njengoba sitshisanda ungazitshaya i-branding i-branding ayihle inikwe ibizo elitshengisa ukuthi kukubambana phakathi kwamaqembu aphikisanayo hayi angivumelani lakho lokho ukuvila njengoba sitshisanda nxa usisithi sizinika ibizo elitsha zinike ibizo elitsha akhona ukugalelana ibizo lakudala ayihle ejamisa phela ovotelwayo ukuvotelwa ama-principles ama-ideas so nxa kuleli izwe elitsha elinikeza ama-ideas ingqondo entsha yiyo i-branding efanele yenziwe lobu buvila bokuthi phokuthi chamisa ngaso phathi kachamisa phela le iphathi yelizwe lonke yaso sithi highlanders madinda kumbe highlanders peter low akula nto enjalo kanti linikwe ibizo elitsha eliqondane lokuhuga ingqondo ezintsha
ye hayi isikhathi sesingasavumi ubaba sibanda wena ungathini nxa sikhangela ukubana ibizo leli lona leli elithi MDC nxa lingasuswa kusetshenziswe abanye bathi kusetshenziswe elithi convergence
hayi phela musa zibranding khonokho sikuvumelana nomgwenya ukuthi abantu be-opposition badukwa ngokungivisa ukuvila obenziwa yi-opposition bonoko yiko benza sitongwe izanu noma siyafuna noma kasifuna sikelokhe sitongwe akula nto enzima ngokuqala katha vele imali ethi MDC kwabanye bethu selingcolile ngoba ungavele kwenzeka ukuthi khonokho abafuna ukukwenza ukugambela ukuyinika ibizo ibe nesibongo sebizo lomuntu kuyasicotha thina abantu asifuni kuzwa into ethi MDC ngoba isidisappointe kakhulu futhi ngibona ngani ongathi MDC yogogo izanu vele ishiyenze kube lula ithi khona laba yibo labana abaletha ama-sanctions so kasithi guguli lutho ingasilokhe sisebenzisa ibizo MDC
lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya obexoxa ndawonye lo mnumzana Angliston Sibanda. Umnumzana Patrick Singamasa obambe okwesikhatshana isikhundla sokhangelane lenhlelo zokukhanga abantu ukuba bangene kubandla lezanu PF uthi uhulumende kasoze avumele ukuba abahlala emazweni bavote kukhetho bephandle kwelizwe. Lokhu sekucunule abaningi abahlala kwamanye amazwe abafisa ukuvota kukhetho besemazweni lapho abahlala khona. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo. okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika. Umongameli Joe Biden lenkokheli yomanyano G7 bakubeke sobala ukuthi bazimisele ukulwisana lokusetshenziswa kwabantu njengezigqili kumankampani athengisa impahla emhlabeni jikelele. Ubugebengu obenziwa kusetshenziswa imitshina yamakhompyutha nenkohlakalo. Ilizwe leMelika lamalunga e-G7 bayakhathazeka kakhulu ngendlela zonke zokusetshenziswa kwabantu njengezigqili kunye namazwe aphatheke kulokhu okufana labohlobo lwesiyugazi leminye imihlobo edolobheni leJinjiang kwele China. Impahla esetshenziswa kwezokulima okokusebenzisa ukuthola amandla kagetsi ngelanga isola lempahla yokugqoka yikho okuludubo lolu kakhulu. Inkokheli G7 ivumelane ukuhlonipha ilungelo likaZulu lokuvikela abantu kwenziwa izigqili. Phezu kwalokho, amazwe G7 athi azimisele ukulwisana lezigelekeqe ezisebenzisa ubulembu be-internet ukuhlasela. Kulezihlangano eziningi lapho amalunga amazwe G7 namanye ahlaselwe kuhlangothi zezakhiwo ezokulungisa lezemitshina yakulezinsuku lezibhedlela. Izikliwu zobulembu ezisebenza kumazwe atshiyeneyo zingena kunhlangothi zokwakha imali yobulembu i-cryptocurrency lokukweladisa imali zihlasela abantu umhlaba wonke jikelele. Uhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo kumele basebenze ndawonye ukwenzela ukuthi indawo eziqakathekileyo kumele zivikelwe ebuseleni lobu. Ngokunjalo, ubugelekeqe bobulembu kumele buhluzisiswe, kujeziswe njalo kwenziwe imizamo yokuzivikela. Amazwe amele agcwayisise lobu bugebengu obenzakala emazweni awo. Inhlanganiso ye-G7 yazophinda yavumelana ukulwisana lenkohlakalo. Umongameli Joe Biden kunsukwana ezisanda kwedlula ukubeke sobala ukuthi ilizwe leMelika lizalwisana lenkohlakalo okuyindikimba kahulumende wakhe. Waphinda wethula impumela yocwaningo oluthiwa National Security Study Memorandum on the Fight Against Corruption ukuze kuqiniswe umsebenzi wokulwisana lenkohlakalo. Inkohlakalo yenza uZulu engethembi uhulumende, uhulumende angasebenzi ngemfanelo, kuchaphazwe inotho yelizwe, iqede impande yentando kaZulu. Phezu kwalokho, ukungethembeki kubeka umthwalo onzima kumnotho welizwe njalo akulungelanga uZulu. EleMelika limanyane lenhlanganiso ze-G7 lizalwisana lodaba lwamankampani okuthiwa ngama-shell companies lehlise ukukweledisa imali ekuthengisweni kwezakhiwo i-money laundering, liphathise ekuhanjisweni kwemibiko ephathelane lenkohlakalo lokuphathisa amazwe ukuthi alwisane lalolu dubo. Kubandululwe uncedo oluphiwa amazwe ukuze alwisane lenkohlakalo njengensika yombuso okhululekileyo. EleMelika liyamukela ukuzinikela okwenziwe ngumanyano we-G7 ekulwisaneni lenkohlakalo. Njengokutsho kukamongameli Biden, eleMelika seliphendukile ekukhokheleni amazwe omhlaba alembono efana leyethu. Leyo ke bekuyimbono kahulumende weleMelika. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umsebenzi emadali emadolobheni leziqitini ezimbalwa elizweni uvaliwe ngemva kokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. iningi lezigojo zakobulawayo zivikwa zilamanzi angahlanzekanga njalo angalungelanga unathwa ngabantu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 6:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.